So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-17 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele.
I-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo. From i-recall yakuqala ngolwazi lwami loluncane olukhona, ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabuchaba ayikho.
Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9.
Sesiqalisile ukukhankasa and into esijabulisa kakhulu yukuthi abantu bempophoma abadala bayavuma and sebelimelelila.
Kambe luzaphetha njani udaba lokuxotshwa kwamalunga edale lephalamende lamakhansila?
Uchabangu uyasetshenziswa yiZANU PF. Uchabangu uyasebenzela iproject yeZANU PF. So uchabangu uzabaxotsha bonke ama MP namakhanselas e-PPC ne-Senate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele kulandela isicebiso sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Amanye amakhansila abikwa exotshwe ngesikhathi esemhlanganweni yokulungisisa amadolobho awo. Sixoxe lesikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngeshwa ke bengingakakhulumi layo nobhala ukuthi ngimbuze ukuthi laba bathi bona bekungamelanga ukuthi baphume ngoba angibazi lokubazi. So ukuthi ngabe umbemephi kulamagama bese ngithi ubani lobani ngoba ngingambuza lowo mbuzo uzombuza ukuthi baphi bese ngiphendula ngithini. Uzokwazi ukuthi lokho engihlala ngikutshela khona. Unfortunate I saw decision yami angikho lalawa ma-decisions mayesenziwa. So angilamagama. Angazi ukuthi kuphume bani kwasala bani. So ukuthi ngabe akukhona lawo magama then bese ngiyamforwardela ukuthi kulobani bani othize kulobani bani othize indaba ithini.
Manje kukhona yini okungenziwa ikakhulu kulabo abanye ababe besithi bona kungamelanga basuswe baxotshwe kumakhansili?
Hey msakazi, hayi nami ngilapha ngididekile. And ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi kanti kwakhala nyonini ngoba phela i-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo. From i-recall yakuqala msakazi ngolwazi lwami loluncane olukhona, ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabuchaba ayikho. Angithi ubabuchaba usekhulumile wathi i-leadership ivumelana naye into abayivumelenele njenge-leadership. Ngempela ma ngabe into ayikhulumayo kayikho ngolwazi lwamoluncane bebezogijima baye enkantolo. Ake sithi akuqala ama-recalls abathethe by surprise bezothi bagijime baye enkantolo bethi heyi nangumuntu lokhu akukhulumayo thina sinjani asikwazi. Ngisicela ukuthi inkantolo injani ilukhangele olu daba iluxazulule. On the basis of that bese befaka ke interdict. Angithi uyabona ibisiyama yonke lento. Manje angikwazi phela ukubafundisa lezi zinto bengabameli bebaningi kangaka kodwa babamile nje bayayibuka nje yonke lento yenzakala into abayenzayo phela lokho bethi hey zani lokhu. Ubani banifazi, abantwana bayaphela. So ayangazi ke msakazi, ngiphelele nami ngikhona la ngiyazibuza nje ngiyaziphendula ukuthi ngempela akuseyisikhathi yini ukuthi simkholwe obabuchaba ngumayethi hayi yena le leadership bayavumelana into abayenzayo abaphikisana. Ngoba phela awuzukungitshela ukuthi even le case epostponwe ngolesithathu yafakwa ngomvulo lozayo. Akuyona i-case yokuthi obabuchaba akuyena unobhala into imposter njengoba behlala betsho kwathi hayi i-case yokuthi ba-challenge ama-recalls. Uyabona manje awukwazi phela ukuvela u-challenge ama-recalls ukuzi because angumphumela wento kanti kumele uchallenge yona into le so ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ileadership enjani le umzalo njani ongaphelelwa ngabantwana baphele bonke elokhe gijima ekhuluma ngale khuluma ngale ndathi ayesibhedlela exactly laba bantwana bazothola khona usizo.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Thabangu ozithi nginobhala jikelele webandla lesicc kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi asiqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku9 abaxotshwayo laba bathi balethemba lokunqoba ngoba uZulu ethukuthele ngokuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Thabangu. Siqoxe lomunye wamakhansila axotshwayo umnumzana Donaldson Mabutho oyimpophoma kuward 9.
Sarbonani zulukandaba mthwakazi omuhle ye ngoka Mabutho okhulumayo ke inkokheli yomzabalaza ye sesiqalisile ukukhankasa ngokhetho lwezamhla ka 9 December into esijabulisa kakhulu ukuthi abantu bempophoma bayazi inkokheli zabo, bayazazi inkokheli zabo. Abadala bayafuma. Ende sebelimele ilanga lelo ngoba bazonde baganunwa wabo ngento eyenziwa nguThabangu. So balindele nje ilanga ukuthi bekhulume, befake ke istatement sabo ke ukuthi hayi thina inkokheli zethu siyanjani, siyazazi. We are very happy, siyajabula kakhulu ngosekelo silithola phakathi komuzi wempophoma.
Njengoba sesike sezwa umnumzana Thabangu esithi yena ulakho ukuya tetwandaba ukulivimba ukuthi likhankase lenelise njalo ukuthi livotelwe lina liwuthatha njani lokho?
Hayi vele uThabangu andiyakwazi ukuthi ngumuntu esithi ligabazi lakho sokumeluteke ehlolisiswe sesenguThabangu yena lwana umfote esimaziyo yini kumbe vele senguThabangu osobu lomunye umoya esingawuzwisisiyo. Kodwa hayi sibuyela ke endabeni lamboni elamandla okuthi lokho engakwanisa ukuthi ekwenze ngoba lingakhangela ukuthi last times zami ukuthi sivimbe abantu ukuthi bengangeni njengama-double candidate kukhetho oluphelileyo olusanda kuphela lolu sahamba lathi ekantolo previous election sizama ukuthi simise ukuthi abantu bengancidisi ngetikiti lethu indaba leyo ngiyakwazi ukuthi liyakwazi ukuthi iyahamba njani. So ikantolo eyahlala ngaleso sikhathi ke yasethe sithi yi-president nxa ababalayo kumbe amagqwetha abazi ngezomthetho. So lokho hayi ngamadlwane uyadlala sibili imbuzi ingazali ikhanka lengwe ingahitshwa ngamanzi sibili kuthe nje ilanga seliyamtshonela ubhuru wami lo nxa linganamzele into ezenzakala ngayo isikhathi sakhe sike saba khona sibili waduma wayenza lokhu lalokhuyana kodwa-ke ama-citizens ammeleli abanikazi benkokheli bamlindele ukuthi bemtshengise mhla ka 9 December ukuthi inkokheli zabo bayazazi. So lokho hayi njenge-citizen yelizwe uyavunyelwa ukuthi egabaze nje siye emakhoti esenzayo ngoba thina inkantolo ye-nomination yavuma yamukela amaphepha ethu ukuthi sincidise ngetikiti lethu le-citizens coalition for change and akulanto ezasimisa kanjalo engazama enze nayi kaqhubeke siyobona phambili topela tobona.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongumunye wamakhansila axotshwa kubandla le-CCC kodwa usancintisa emele impophoma kuward 9. Kunjalo nje amakhansila ayisithiya ngalolunye 9 awedolobho leHarare ngabanye bamakhansila axotshwe ngumnumzana Sengezo Thabangu izolo. Intatheli zindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Incwadi zokuwazisa amakhansile aweHarare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguThabangu zibikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane ledolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansile lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idalele yayikhothi lapha isinqumo sokuba kumise ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walaba abaxotshiweyo ngukhansila Danford ngathi wore othi
obe the chairperson for SMS committee, the chairperson, I'm the one who is supposed to, I'm the one who carries the vision of the committee, and I'm the one who is supposed to implement the policy that I suggest.
Kodwa isikhulumeli sika Chabangu, umnumzana Khalipani Phukeni uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthethwandaba waphezulu owe High Court.
Incwadi ze-recall besezihambile, ikubone ama MPs anangu-13 ephumile.
Incitshiwe zombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka uthi wethesa ibandla le-ZANU-PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxotshisweni kwamalunga awe-CCC ezikhundleni.
Uchabangu uyasebenzela iparty yeZANU-PF. Uchabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. Uchabangu uyasebenzela iproject yeZANU-PF. So Uchabangu uzabaxotsha bonke ama MP nama councillors ACCC nesinet ngoba uChabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. Kufanele athathelwe amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayeke le into ayenzayo yokuxotsha ama councillors nama MP.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeze inani lamakhansila elilawo elizweni.
ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on.
Inani lamakhansila esexotshiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. UChabangu sexotshisa amalunga angamachumi aphezu kwamane 42. Ukuxotsha kwamalunga lawa kutsho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9 Mpalakazi. Ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjani abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamuye umnumzana Tafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempela viki edluleyo. Abemuli nabebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post-mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo hathi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Tafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza nsitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini wetafara mavuku lapho akade ehlala khona. Okolunye udaba, owake waba ngumsekeli kamphathintambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mkhupe ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokucila uhulumende ethengisa amafutha awe-diesel engabhadali imithelo yejuthi. Umkhupe ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthethwandaba wanquma ukuba ahlawule inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele $12,000 ukuze abisele enye imali ayigcila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eZimbra yabamba imota zakhe emngceleni oweChirundu Border Post zisithi zithwele amafutha awe-diesel kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi umhlangano wenhlanganiso elawula ngokuthengiswa kwamatshe aligugu eKimberley Process awuqutshwanga owaqutshwa edolobheni le-Victoria Falls mhlazi ku-6 kusiya ku-10 awuzange uphume lezibopho eziqondileyo. Elemelika lithi alithabanga ngokungachazi indlela ezaphathwa ngayo amadayimani avela kwele-Russia kulandela ukuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia. Lona ele-Russia lamanye amazwe atshela umhlangano owenzelwe Victoria Falls ukuthi kungakhulunywa ngamadayimani akwele-Russia lanxa isisekelo sombuso we-Kimberley Process sikubeka sobala ukuthi kumele kukhulunywe ngamadayimani amazwe asempini ukuthi asetshenziswe njani. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ukungcwaba abantu abangamachumi amabili lambili 22 abafe engozini yokungqikilana kwemota yohlobo lweToyota Quantum leDAF emgwaqweni osuka eBaitbridge usiya kobulawayo ngolwesibili. Iphepha ndaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba olokuthi umsekeli webandla lesi-CCC unkosazana Blemo Blessing Ali wabulawa nguPius Jamba Mukandi. Umkandi lo ukhangelelwe ukugwetshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-27. Umkandi uyalandula icala lokubulala kodwa unina wapha ubufakazi enkantolo obokuthi nguye owaphosela isidumbu sika-Ali emthonjeni womuzi wakhe. Yena umkandi ubikwa isithi wabanjwa ngamandla ukuthi avume icala ukwenzela ukuvikela ezombusazwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kustudio 7 yonke nje labalaleli bonke nje, kanti kambe umthetho uzabe khona na eZimbabwe? Ngisho lokhu ngoba ihayikhoti ikhulumile ukuthi lo sengezwe Thabanga akame ngalento yokurikhola, ngoba abantu abavotela ama-MPs namakhansela yithi ama-citizen. Kodwa ke nango uJacob Mdinda uyala, abantu balokhu besaphikisa na ukuthi lento yonke yadra ngu-Jacob Mdinda. Iyo phela into mna ngakwamfakela laphana, seyenza umsebenzi wakhe. Akukho sengezwe Thabanga, ngu-Jacob Mdinda nguye way eyala. Kanti uma benza izinto bathi hayi agijimelane ekhoti, nayi ikhoti ikhipha isinqumo, Mdinda uyala ukusilandela leso simo. Mdinda nguwe oyi-enemy enkulu yama-citizen aseZimbabwe. Sizophephela kuphi bantu? Siyahlupheka.
Studio 7 linjani basakazi? Linjani basakazi? Linjani basakazi abasinikeza iindaba ezinhle, iindaba ezimnandi. Sikulungelele, bengifuna ukuphendula lo baba lowo akade kukhuluma odaba e-CCC, yibo abathumbanayo. Kambe ubaba lowo sibili uma ikhuluma inkulumo enje, uyazizwa ukuthi ukhulumane kumbe ukhuluma into e-right, kumbe yena uzibona e-right nxa ukuthi usupport izandla. Kambe abantu shudoko olungaka kabaluboni, mhlawumbe kakona ukuthi abantu inhliziyo zibuhlungu ngenxa yohlupho abantu abakilo. Kakho umuntu ojabulileyo lapha eZimbabwe la, ambonto ukhona umuntu ojabulileyo eZimbabwe okwanileyo kahle sibili engqondweni, ngenxa yokuthi siyithole izano lokhibusa lanamhlanje, lokhibusa lanamhlanje, lokhibusa. Hayi, ubuhlungu kakhulu. Studio 7, hayi, ngiyabonga.
Eh, salibonani ku-Studio 7, ngiyabingelela. Okhulumayo ngolimukani Sibanda wasesiganda kona iyeni ngomagwayi. Nabeyinde sicelo bantu bakithi, especially thina esingaphandle kwelizwe, athi kungani waye singake siphakame ngakithi sihambe ekhaya siye kulwa nabo labantu bezalo, siyituituya thathe laba sekhash tuituye, bazofa bazofa, sizosibazosala bazosala. Lebhilizwe lingalunga singakhulumi singaphandle ehlozi athixo, sike siphakameni sambeni ekhaya sonke, sonke bazosivulala besiqedekile sisonke. Sikhathele ngezandla ebakhathele, siyahluphiwa kungenxa yezandla.
Studio 7 linjani? ICRP khomsiso lo Nicholas Moore. Kunesidaba esinye esiye safona lapha, sithi sona abantu be-CCC babulala nabodwa. Okay, hayi, siyavuma. Kodwa ke umbuzo uthi wona uza kanjani i-government ivumela ukuthi omunye umuntu abulale omunye umuntu? Why i-government ivuma ukuthi bona labo bantu be-CCC ababulala nabodwa, why i-government ivuma ukuthi babulalane kuyiyo ephethe ilizwe? Angithi sisho kanjalo lesidakwa, umbuzo lakho-ke why i-government ingabophi-ke umuntu obulala omunye umuntu? Bona labo be-CCC ababulalana bodwa, why kungaboshwa-ke bona lo obulala omunye?
Studio 7, ngicela i-audio yami leli idlale basakazi, liyidlale njengama-audio wonke. uyabona lento okhulunywa lombathi ngumsaka lo umsangano hodwa lo okhuluma hayi ke fanele sothuba ibabo labo kuthiwa yifazi labo abarepha abantu ukuthi bebavotele ngenkani labo-DA labo ANC uyatsho ukuthi i-DA labo-ANC labantu bantu babe lamatafula abo i-FF why yena bengayizanu or i-TPC bengandlala amatafula hhayi ukuthi kula labo kuthiwa yifazi amasedi la hambe foste abantu ukuthi abavotele obabheka manje babulala abantu ngenxa yempolitiki but batholani bona ma abantu laba sebefile bacanti baphela ngobumtsho la mna ngagolo wesikhava ngobuku ngade umgwado etshewanti kwafela esihlahleni uyogcina enhlabathi nenyoni yendize ndize odosa begcina phaka abaphapha abantu bezanu beqeda abantu betritisi uyogcina engosowulo bazofa nabo
alisuti kathi linjani ngegazi labantu alisuti na alisuti ngegazi labantu alisuti nina lizoyangaphi liqeda abantu kangaka igazi la upho kudla igazi ongalazi ngokulandela ukuthi wena udla imali estetsi kumbe ngiyani alisuti na abantu bezimbabwe liqeda abantu maseyo yini eliqeda abantu ikuphona unyathe engalibophi
abantu abaningi bangadideka ma ngithi mina izanu PF has got the license to kill kunini bebulala abantu since from 1982 up to now lokhu bebulala abantu but not even one day lo yedwa nje umuntu wezanu PF owathiwa ubanjiwe wamisa umthetho wandaba wathiwa ubulela abantu but akhona amakhoti o-ICC whatever khona lemazweni kodwa babhekile abantu bayabulawa that's why ngisithi bale license to kill the people because ngabe bebulala abantu abathonisiswa so ma sithini sezenjani sithathe kuphi ngale izanu PF le
yes ibingelele ku studio 7 sibingelele ku studio 7 yes yabezwa abantu be triple C bakhala nge MRP MRP ayikahluphande le triple C triple C kayehluphana nezanu PF eyiyo eyirobe ukhetho behlukana nje le MRP MRP lenhlelo zayo yodwa izenzelo kwayo labo kabazenzelo kwabo 23 years lokho lirobe abantu silizokhipha izanu PF embusweni lirobe abantu bidlala ngabantu abantu be triple C kade sili bhise ligxekana le MRP hey MRP lokho MRP lenhlelo zayo yezokwayo vela silandaba lani lini inambani lekhuluma nochamisa ukuthi kukhitshwa izanu PF ivele libandla bani elingela ama-structures loba ngobani afike ngena kuphileseyiseyilokhu ochaba ngoselingene walivoxavoxa selizimvava ngalicedakali nabantu be-TPC lina phasipetani kokwena lihlukane namanye amaphathi into elitshayelela phansi lihamba likhangela amanye amaphathi lihlukaneliyokugceka izanu PF elitshontshela ukhetho iyesileziyabalimvava selihlukene phakathi abantu bahamba bedojwa uprovisi mkhwanazi kade behlala egoli babuya bazodojwa sithiwabangmaspokepeseni uchaba ngathi wathi sesikhulumele se-TPC ivele yalilastructure lelibandla le-TPC le aso bandla lingakhipha izanu PF embuzweni leli aso bandla kumele abantu belithembe siyabona
injani studio 7 njani studio 7 mina ngiyamangala kakhulu studio 7 masangulo umuntu othiwa ngaphugeni uthi isikhulumele sikasecretary general lisekalelata usecretary general kulesikhulumele esani upresident wangubani abathengwa izanu abeqeda lapho behluphekisa abantu ezimbabwe abantu bavotelwe ngabantu babathi bephalamende bathi bayathaba bathokoza ngani kuyini akuwathokozisa ukuthi laba abantu abakhe ephalamende bafisa kube njani ezimbabwe azame ukusihlonipha ngaphugeni lo chabango isihloniphe nini laba abacatshile ziyabazi ukuthi kukhona abanye abantu kuthukise bafuna ukuthi abanye abantu bahlale bedubele lahlezi kuhle lidla yonkwento okufuna ngoba imali iphiwa izanu undlangamandla wa-15
ndingelele emsakazweni basakazi bethu abahle lundoda lo uchabango lo la lubhururu wakhe lo mkhulumelayo lo angazi njengalo isikhulumeli sikachabango lo umahambe ediliza izinto kumbe uthi uyabukwa ngimze izorekhuluma lapha ekhanye ehlanyiswa isinqumo lesi esikamdenda lo uyidonga leli la elokhu elirekhola abantu be-CCC ukhalipha mpugeni lo engabona ungani uyabukwa vele kabukwa ngitsho ngento le yenzayo kabukwa ngitsho ngaze sihlanyise ethini come to amavoti basala befanana nomonzora nje akula nto abazayithola ngaze behlanya athi nasethusa umnyama wabo lo akula ncedo lokho into ababakwenzayo njengophugeni lo bantu benkosi ngabe liyakwazi laba abahlala khona lo bhururu wakhe nalo usengezochabangothi
salibonani studio 7 nabalaleli ye ngunhlanhla lo sevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ama-South Africa athi thina sigezi siyanuka amakhwapha kodwa basihlolela shemu phezulu kwamazwe onke la lapha eSouth Africa kulamanyasa lamandawo lamachangane bekhetha thina abaZimbabwe ukuthi asigezi ngoba bala lathi amaZimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu beSouth Africa asicela besihloniphe bakithi sabaswele bangathini nje sonke bafuna konke bazobekhathele bafuna ukukhathalela phezu kwethu hhayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziyo lapho omunye abengagezi mebheka kuyisimo yabengazenzi ama-perfumes lawo konke ama-rolons yafaka phezu kwamanyasa lakhona lamandawo amachangane aze bayasikwatisa kabi shem bayasikwatisa okuzwayo siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi.
Siyabonga yizo ke incwadi elisithumele zona ama voice note ku +12024650318. Okwakathesi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Sokulamaviki ambalwa izisebenzi zaseBangladesh lapho kulungiswa khona izigqoko zitshengisele zifuna iholo elithexaxa. Iziphathamandla zaleli lizwe zithethe amanyathelo alukhuni kubhubhe izisebenzi ezimbili ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu. Elemelika lisola ucuku olwenzelwe izisebenzi lezi nguhulumende weleBangladesh. Mhlazi ku-8 Lwezi, isikhulumeli sogatsha lwezengakhaya i-State Department, umnumzana Matthew Miller, wethula umbiko othi silokudana ngokubulawa ngamapholisa kuka-Russell Howlada, isisebenzi esileminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha, njalo obemele izisebenzi kunhlanganiso ye-Somilito Garments Strikes Federation. Siphinde njalo sikhale lemoli yako Imran Hussein, oleminyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa, obesebenza emafikitali owachiswa ngumlilo owalunyathiswa ngababetshengisela phakathi kwefikitali yeDakar. Siyaduduza imindeni yabo bobabili laba kunye lezisebenzi nje jikelele zakwele Bangladesh. Usikhulumeli Miller uphinde watshengisa ukukhathazeka ngocuku olusetshenziswa ekuncindezeleni ilungelo lezisebenzi labameli bazo. Embikweni wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa ngomumo weleBangladesh, lolu gatsha luthi ngaphandle kocuku olwesabekayo kweleBangladesh kule mbiko ethi kulokuncindezelwa kwelungelo lenkokheli yezisebenzi ukuvinjwa kokuhamba-hamba abantu bekhululekile lenhlelo zokukhumisana umlotha wezisebenzi labaqatshi. Embikweni wakhe usikhulumi Mila uncome amalunga engatsha ezingekho kuhulumende esezifake imbono yokuthi iholo likhwezwe. Uhulumende welemelika kutsho uMila ukhuthaza ukuqutshwa kwenkulumo zokuvumelana iholo elilingeneyo ukuze izisebenzi zibe lempilo engcono ngesikhathi sobunzima. Kule komiti yokuxoxisana ngeholo kweleBangladesh elabameli bakahulumende, izisebenzi lomqatshi emele ukuhlaziya izikhalazo zezisebenzi lokulondoloza ilungelo lezisebenzi. Uhulumende kumele avikele izisebenzi ukuze zenelise ukukhululeka ukuhlangana labanye lokuxoxa ngokukhwezwa kweholo kungela kwesaba lokwethuselwa, kutsho usikhulumeli Mila. Ngemisebenzi yethu kweleBangladesh sizimisele ukuthuthukisa ilungelo loluntu. Ukutshengisela kwezisebenzi locuku olusetshenziswe nguhulumende kweleBangladesh kwenzakala phambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngozibandlela ozayo. Ekhuluma ngokhetho umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Vedant Patel ugcizelele okuthiwo nguhulumende welemelika ukuze izifiso zikaZulu weleBangladesh ukhetho olukhululekiweyo luqhutshwe ngokuthula. Siyaqhubekela phambili sikhulumisana lohulumende, abamabandla aphikisayo, inhlanganiso ezizimeleyo lezinye inhlangothi zomphakathi ukubakhuthaza ukusebenzelana okungaphathisa uZulu wonke weleBangladesh.
Lolo ke bekuludaba luveza imbono kahulumende welemelika. Lusifike lusichiya ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singayekehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila emadolobheni amanengi. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhla ziku-9. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olifisela impela sonto elokuthula igama nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuya ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, silazo njalo ntambama ngo-7:30 igama nguChris Gande. We'll be right back.